wathi iZanu PF ayiladlakela yona idlala udlakela silwazi kuZanu PF okwayenzakala kuground kuyini, okwayenzakala kumrambatsuna kuyini, okwayenzakala kubulala abantu be-MDC ngeranof ngo-2008 kuyini, okutraina ama-green bomber abantwana besiyatshaya abazali emakhaya kuthiwa khonokho kuthiwa kuyini, ukuthi wethusela osobhuku ukuthi basebenze ngaphansi kwezanu bona bengabantu bomdabuko kuyini, ukwethusela izinduna uzithenge ngokuthi uzazithengela izimota khona bona konke khonokho ludlakela yinto okuthiwa ludlakela konke lokhu akukhulumayo kuyakhanya umuntu sezigugele ukukhuluma amaphupho kuphela. IZANU siyayazi vele ukuthi ivele yangena embusweni ngodlakela, khathesi ibusa abantu ngodlakela, abantu bayesaba nje bayesabela udlakela pho lolo dlakela thina kalufuni luphi, ubona abantu bayagula, abantu abaguli baphelele.
Ukhuthaze abasakhulayo bezanu PF ukuthi batshaye abanye babo abangatholakala begqugquzela udlakela, ingamazwi alokuhlakanipha phakathi yini la?
Akula mazala alokuhlakanipha phakathi, uzatshaye nalowo mthumileyo uyamtshaya njani, bona wakwalibona isela lihamba lisiya kophelinye isela, akula nto enjalo. Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi kona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthini, nanti ize liyatsha thina besikhangela ukuthi nxa akhuluma labantu bakhe kwabane batshela ukuthi ilizwe sizalilungisa njani lelitshayo. Nampa abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree, abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe, abanye besithengisa ama-juice card khonapha. Kuyini akwenzayo? Kula nto ayenzayo into esikhangelele ukuthi ngayinto asikhuluma ngazo zona lezo, hhayi khulu nalokhu akukhulumayo lokho okungalancedo ongalancedo.
Uthi njalo izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe kumele ziphenduke elizweni zizevula amabhizimusi, yebo umumo okhona uyakukhuthaza na lokho ikakhulu kwezenoto?
Asibuzi khonoko nto ngasibuzi ukuthi kwazi baye khona le mazweni besiyasebenza khona bahamba njani, anti bahamba bebalekela yena ukubuta nomuntu angathuthwa lapha ekhaya ebaleka besusitona buya-ke sokurayithi ungazange utshengisa ukuthi umntu ayebalekela isirayithi kulo muntu olengqondo ongakwenza khona.